amazwe amaningi aselimazwe kakhulu i-corona bakhala ngokuthi baphuza ukuyikhangela indaba yakhona barelaxa kakhulu. Ngakhali i-Italy yakhala ukuthi kulento eziningi uma ethi ngasaziyenza but sazi-ignore. Khathesi sokunzima sengikhona bezama ukuvala lapha bevala lapha akusavumi sokusifa abantu abaningi kakhulu ngelanga. So lathi I think kulesidingo sibile sicela esikhulu kakhulu ukuthi into lesisiyinqabele kusesemasini. Nxa kuyukuthi this is the only way out enganceda ngayo abantu asiyilandeleni siyibekezelele sibe kodwa kuzaba nzima kuwo wonke umuntu. Kungcono ukuthi abantu kube nzimanyana okwakhathesi kodwa izinto zilunge ngoba mbonani isifo lesi hhayi noku asibuyi kuhle sibili sibuya kasi silobunzima obukhulu kakhulu. Ngakhale e-South Africa izwe elikhulu kangakani sengivumela ukuthi ngcono lalo livale. Amazwe amakhulu kakhulu kulathi nxa evala lathi ukuthi sisizakale mbonani kungangcono ukuthi siyehlise kakhulu 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 inamba yabantu abatholakala edorobheni nabantu abatholakala behambahamba phandle kwezethu isifo lesi singamemetheki.
Ubona ingani ukutshona kukamnumzana Makamba kungabe kusitsho ukuthi abantu bazabona ukuthi ngempela igcikwane leli likhona na alikhethi mhlobo?
Yeah, I think sisibili namhlanje kukhanya kulo mesuko kakhulu ukudlula emhlabeni kwalubhudi ukuthi abantu abaningi bethukile. Ngikhona kusithi dlule emehlweni abantu ukuthi into le ikhona sibulo kwamagcini and akusinto yokudlala ngayo. Ngakhala ku-social media hayi sebevumile abantu kuyonke i-perception yani ukuthi hayi abantu abamnyama kakuba-affect sebeyibone egcekeni ukuthi hayi lo mkhuhlane kawukhethi. Ungakhayela iziningi namhlanje uma uhamba nje edorobheni sebembalwa sebekhanya befaka amamaski abaziseparate ebantwini ukuthi ngikhona abantu becasa ukulalela wonke ama-precautions akade kukhulunywa ukuthi kumele abantu bayalandela. So I think sokuvula abantu amehlo and le government la siyabona ukhathesi upresident uqeda uku-address ilizwe sengezezile amanye ama-measures lawa afisa ukuthi but into adomente ngazayenziwa kudala zonke zana lezi ngainto esazenza 2-3 weeks ago ingxenye ngawungconywana mbijana.
Kuyukuthi lingahlasela umuntu nje Makhaza ongalakho okunye lapha ngaya khona esiya ezibhedlela zenezo uhulumende athe abahlaselwa yileli gcikwane baye kuzo.
Ekuzimiseleni kwelizwe sikilisi sikulobunzima sinikhuluma iqiniso njengoba linjalo iZimbabwe ayikho ready for umkhuhlane lo. Yikho nje libona sithola abantu ababili bokuqala ukuthi bethole umkhuhlane omunye wahle wadlula masinya lo survivayo nxa indaba zisitsho ulama-private doctor amkhangelela endlini yakhe. So uthola i-attention yakhe yedwa esendlini ukuthi ule mali yakhe kuyenelisa ukukwenza. La inalo odlulileyo sizwa uthi ubesephumile esibhedlela senise sikahulumente wayazama ukudinga ukwelathwa ku-private hospital but kufike kwaba late. Okungangokuthi kutho ukuthi-ke thina esingelalutho okuzasibamba siye ezibhedlela zikahulumende abantu bazaphela bazathintitheka nge-weekend kuyafika koBulawayo i-Thorn Groove iyakhala akulala uthole khona abala ngitsho likhona kodwa kuphokuthiwa ngiyinda lapha bazakhangelwa khona. Thina khona lapha eGwanda lapha engikhona akulala lutho nakule-South Africa sivala ibhoda sasithi abantu bazagijimiselwa nga.